mina ungazwa into sikhuluma ngabantu kumbe ungabona sokuthunga intuthu ukuthi kulomlilo obaziweyo ngaleyo ndlela ongabe ukhuluma ngu-minister uzihambi kuliqiniso elingabe likhona ukuthi kwathi kusenzakala laphana kungenwa kunye dispensation kufanele abantu bakwazi ukuthi upresident wathi yena let bygones be bygones. Awuzange ube lendlela yokuthi kucubungulwe ukuthi ubani umi njani, ubani umi njani. Kodwa abantu abaningi bazithola bonke sebephakathi wombuso lo omutsha ngendlela yokuthi abantu laba babengazange bahlaliswe phansi bafundiswe. Nangenjongo akade benayo vele izolo batholakala vele lokho bephakathi kwebandla lezanupf okuyiubana naye owakhatheste uma sikhangela njengokukhuluma okwenza uminister uzafumanisa ukukhona sokufika lokunzima ukuthi kusebenzeke ngoba vele abantu labana ingqondo lakade benayo izolo lokho benayo lanamhla abangabe befuna futhi njalo ukuthi kuphambaniseke. Into ofanele siyazi ukuthi kukhulunywa phana ngesikhathi sama-G40 kuyazakala ukuthi upresident esilayikhathesi basebemxotshile bolabo bantu njalo labantu ababekhona kuma-province nakuma-districts bakhona abazakalayo ukuthi baphatheka entweni yakhona. Labo bantu lokho bekhona nakuzanupf lokho bekhona kwesikhathi singathi nakuparliament lokho bekhona endaweni lapho kulezikhundla khona.
Umongameli Mnangagwa yena lo msekeli wakhe uBabu Chiwenga balobudlelwano obuhle yini Nkomo ngoba abantu abaningi bathu ngani kabangenelani kuhle?
Kungabe kuyizifiso zabantu ukuthi ngabe upresident ubaba u-ED lo vice president uChiwenga ngabe ngabantu abaxabanayo kodwa iqiniso elikhona ukuthi laba bantu babambana basekelana sekulobunzima bokuthi abantu kuhulumende base bephonga ukuxotshwa nabantu ebandleni sebephonga ukuxotshwa kwaba yibo abantu abakhokhelela kunye dispensation. Esingakutsho kathesi ukuthi abantu sebekufisa ukuthi ngabe laba bantu behlukana and ungakufumanisa ukuthi laba bantu abacanjwayo ukuthi i-G40 bangaba yibo futhi njalo esebekhuthaza kumbe asebezama ukuthi baphehle lowo mlilo ngokuthi kube lokuxabana okukhona phakathi kobukhokheli bethu. Kanti-ke thina ngokwazi kwethu la bantu balwa impi ngama-hovisebenz bonke bobabili amboni ukuthi bangaba nayo leyo ndlela efiswa ngabantu. Thina esikukhangeleleyo kuphela ukuthi kulungisiswe ezomnotho welizwe abantu bakhwelise elizweni labo kuphela zwe.